Abaselakeleyo ngulimkani Dlomo ona 35 and then kube ngumhlanhla Ncube iminyaka yakhe angilaqinise le minyaka yakhe sizoba ngudanisa Phiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngayideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Krugersdorp izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owamemeza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma before kusenzakala leso gameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho-ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esiludingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjiswe emakhaya abo ngoba izimali nje azitholakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
khana inani engalitho makade kuthatha ama-quotation akhona akobo-18,000 ngomuntu oyi-1
18,000 lapha sithi amarandi angithi
yes amarandi
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 ulumkani ndo nguye isihlobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakheleni ekhaya
ekhaya kungaphi
ekhaya kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana
bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
ye onkosikazi babo balabo okadanisa Phiri ukhona usesowethu okanhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi then okalimkani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele ezomali ungatshela ukubani utholakala
I think sebekungcono ukuthi kuye kuma-families angikhona lezo numbe zabo I'm sure yikho kungaba ngcono inumbe engiyitholayo ngeyalowu okibokadanisa Phiri unkosikazi wakhe ithi 0653525251 ezami 084 95 9339